lapha nalaphaya. Okwesibili, mina njengomuntu okwaba ku-opposition isikhathi eside, into engiyaziyo le ukuthi ukhetho noma yiluphi oluphelayo akumelanga i-opposition ivume ukuthi kuhambe kuhle. Yindlela nje yokuthwala abantu ukuthi kuqhutsheke nabo belokhu bekholwa ukuthi mhlawumbe kwelinye ilanga i-opposition iza kunqoba ukhetho. Okwesithathu engikunanzelelayo ukuthi indlela leyo indlela elokuhlapha kakhulu ngoba isuka ingcolise konke okumalana ngelizwe. Njengokwazakala ngo-2018 abe ngekho lawo ma-V11 yikho ngathiya indaba ze-opposition zonke nje ngathiyana lakho ngoba ngawubona ukuthi ngamadlwane kudlalwa ngabantu ngempilo zabantu sikhathi sonke. Abantu beseshuleka ukuthi balungiselele ukhetho, beseshuleka ukuthi benze into ezingenza ukuthi banqobe ngokupheleleyo. I-politics kumele ibe mayelana lokuthi lo oyabe enqobile aphiwe ithuba nxa ehlulekele kutshiwo ukuthi wehluleke lapha nalapha, hatshi nje ukuba indaba yokuthathelana amandla nokuzwana amandla. Kudlaliselwa abantu isikhathi, kudlalwa ngempilo zabantu, iy'mpilo zabantu ziqhubeka phambili. Ama-politicians zabo ziqhubeka phambili besemandleni kumbe bekuseparliament noma bengakusi njengoba khona besikubona kusenzakala.
Kodwa kahle kahle ungathini ngalokhu okukhulunywa yi-SADC ukuthi ukhethwa luqhutshwanga ngemfanelo lokukhulunywa libandla le-CCC?
Into lonke olwenzakalayo akuswelakali okodwa okubili okungahambi kuhle. Kodwa ngeke lokho kube yinto esingayenza ukuthi ukhetho lonke luchithwe. Kulezo zisolo eziningi ezikhatshiswa emakhothi, mhlawumbe kungaba yikho kwenza ukuthi kungalungiselelwa ngokupheleleyo. Lokho kwakuqali ngeZimbabwe, lakho e-America kuyenzakala. Siyabona uTrump kathi bayabotshwa kuyale kuyale. Kodwa lokho akuzange kwenze ukuthi ukhetho lwabo olwayenzakalayo lube lukhetho oluchithwayo. So iZimbabwe akumelanga ukuthi ifakelwe ama-standards angazakasebenze noma ngaphi, ngoba nxa kube le-challenge singathi kube lokunye okuthizeni okungahambanga kuhle. Kuyabe kungatsho ukuthi uthi ukhetho lonke sekumele kuchithwe. Kuyabe kuza kumele kunanzelelwe ukuthi lokhu lalokhu into esingazenza kuhle sesiya phambili. Kutsho ukuthi phela nebandla eliyabe libusa nalo liyakwanisa ukuthi ngomva kokhetho lonalo luyabe seluphindile. Bangabona ukuthi mhlawumbe akuphumanga lokho abakufunayo lawo bathi kuqaliswa. Kambe sesingahlala sisenza ukhetho sidalisa sichitha sihlanyele siqubule sihlanyele siqubule. Akungeke kube yinsimu engavunwa le. Njenginje mina ngiyisakhamuzi se-Country Park saphuma ngobuningi bethu sakhankasela uMinister of Finance uMtwenyi ukuthi abe ngumember of parliament. Lakhathesi kube kokubuhlungu ezinhliziyweni ngoba ube ngumuntu ekade sibona ukuthi uzasilethela ingqubekelo phambili. Kodwa sikuvumile ngoba lukhetho kube ukukhetha kwabantu. Ngeke sithi kuqaliswe kutsha ngokuthi thina ekade simfuna njalo kade simkhangela ukuthi anqobe asenzile. Ingqubekelo phambili akasaphumelelanga. Abantu yikho abakukhethileyo, siyavuma lokho siqhubekele phambili.